Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 28 kuMfumfu 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
uvuka abantu abangu 2 or 3 bethi bona kuthweba isolate ngizini i-support bafu yama volunteers sama students nxa bevalile kuba ngcono kunzima kakhulu. We just need the support really from all corners.
Lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya ususehla eZimbabwe, inani lababanjwa lumkhuhlane kanye labafayo liyaqonga okwethusayo edolobheni lakoBulawayo. Abachuchisi kuqala elethesa umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya bathi akumelanga aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso ibail. Sokulabantu asebefika phose izigidi eziyisikhombisa 66 million asebevote kukhetho lweMelika phambilini kosuku lokuvota komuntu wonke ngolwesibili mhlaka 3 ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa inani labantu asebetholakala bele COVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selisehla eZimbabwe, inani lababanjwa lomkhuhlane labafayo liyaqonga okwethusayo edolobheni lakoBulawayo. Idolobho leli yilo elilabantu abagulayo kathesi abanengi ukwedlula zonke indawo, ubona abalikhulu lamachumi phose amabili 119 lilandelwa yiHarare elabantu abangamachumi phose ayisithupha 58. Ababhubhe koBulawayo kumaviki amabili edluleyo alamalanga ambalwa balitshumi. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo balitshumi lambili ababanjwe umkhuhlane lo elizweni. Asebefunyenwe bele COVID-19 selokhu yaqhamukayo kuleli sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyankalombili 8315. Asebebhubhile bonke bangu 242 kuthi asebesilile sebezinkulungwane eziphose zifike kweziyisishiyankalombili 7804. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo uhlasele abantu abaphose bafike kuzigidi ezimbili 1,736,499 njalo wabulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane 41,791. Emhlabeni jikelele uhlasele izigidi ezingamachumi edlula amane 44,093,002 njalo wabulala abedlula isigidi 1,168,942 ngokutsho kweJohns Hopkins University. Seliqonga njalo kwesabekayo inani labatholakala bele coronavirus emazweni aseEurope ngasikhathi sinye sokuphuma inkuthazo yokuthi amazwe la abuyele kuziqondiso eziqinileyo zokuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane ezifana lokuvala imingcele. Kwele pilitane inani la sebebulawa lokutholakala vele gciwane leli liqansa suku zonke osokusethusa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uphenduke usidlama langabi umkhuhlane weCOVID-19 kwele pilitane. Inengi lesizalwane zeZimbabwe sezilala zingalele ngovalo zisesaba ukuthi uzaphinda utshaye ukhwaze ngolaka njengalokhu okwenzakalayo ekuqaliseni kwalunyaka wagcina kuvalwa ilizwe lonke. Unkosana Respect Sgubuthu ohlala edolobheni leLeicester uthi abantu kabaqaphele.
Yakwazi ukuthi ke yabuya lapha yathatha izihlobo zethu ekuseni lantambama bathi sebejika bathi khona thina ama-blacks ite sifa kakhulu. So kathesi isikhathi ukuthi sizinakekele, sizicabangele, singacabangi imali, ngoba imali iyadlula. Awukula mpilo umuntu ongayithenga ngemali. Mina nginje ngisebenza ku-front line, but ngidecide ukuhlala ngkhaya. Kwabaningi abaphuma be-positive ni-corona ngabantwana abancane, ama-20s, because mina ngikhuluma from experience angafelwa ngumuntu oklozi kimi ngendaba ye-corona.
Umnumzana Bernard Nyoni ngumongi esibhedlela sedorobho le-Manchester njalo ke wagula ngalo mkhuhlane uthi ukubona kanye kubona kabili.
Mina i-COVID yapho seyambulala, so ukuthi ngibuyele emsebenzini futhi unensi impela wakhe impilo yami iqakathekile kakhulu ukuthi kungcono umsebenzi wakhona uphele. So ngichile lo msebenzi wakhona lo ngisendlini ngihlaleni. Abasebenzi abafuna ukusebenza kodwa hayi into lokhu kugcwele njalo futhi kubulala abantu thina abantu abamnyama kuyaquphula.
Umkhuhlane we-COVID-19 ubisela amabhizinisi emuva ubulala ezomnotho. Unkosazana Phathi Nyathi ule kampani yakhe yezempilakahle encedisa abagula besezindlini kodwa inxaki sokuzisebenza esingasabuyi emsebenzini ukwesaba umkhuhlane lo.
Test and trace, it's making it worse because uvuka abantu abangu 2 or 3 bethi bona kuthiwe ba isolate. And given i-support bubble yama-volunteers, lama-students nxa bevalile kuba ngcono. Kunzima kakhulu. We just need support really from all corners. Local authorities. We'll get more information. Information sharing. It's very helpful as well to everybody else.
Unkosazana Privilege Dube was a Brighton. Uyasebenza uthi indlala yodwa kuye lonyaka ngenxa yalo mkhuhlane.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi i-corona isiphendulile. Njengathi thina ama-behavior therapist emsisebenzayo, kunzima kakhulu kithi, asazi sizophila ngani. Siyahamba emasaluni, siyavula emasaluni, hayi amaklayenti awekho, so angazi sizophila kanjani.
Umnumzana Mthandazo Thebe yingcwethi kwezempilakahle esebenzela edolobheni leChester. Yena-ke uthi i-COVID-19 ayikabi lo muthi wokwelapha, kumele njalo nje abantu baqine ngokuzivikela.
Kukhanya umkhuhlane we-COVID usuqalile njalo ukumemetheka okwesibili ngendlela eyesabekayo. Sesikumele sitshintshe indlela esisebenza ngayo, ikakhulu emahofisini. Asisahambi emahofisini, sokumele sisebenzele ezindlini. Sesike sabona abaningi abasitshiyileyo ngenxa yomkhuhlane lo. Umkhuhlane wakhona ukhanya ungakhontroleki. So wonke nje umuntu uyacela nje ukuthi silandele nini ama-regulations onalayo imithetho ebekiweyo ukuthi ugeze izandla, sanitize and stay safe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani lwe-Office of National Statistics lubika ukuba sokulabantu ababulewe yi-coronavirus abazinkulungwane ezingamathumi adlula ayisithupha 60,000. Lokhu kwaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka. Asebebandle beligciwane leli sebelanda isigidi esisodwa e-England. Ngeviki ephelileyo uhulumende weBrithani ufake iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane leli ezehlukeneyo njalo zitshiyana ngamadolobho esithi uvale ilizwe lonke kubulala ezomnotho. Ingcwethu kwezempilakahle zona zithi izinqumo lezi zokufakwa ngezigaba ngezigaba zisebenzi ngoba abantu bavakatshelana bethelelana umkhuhlane lo. Bathe uhulumende kumele akhangelisise ukuthi umkhuhlane lo ungavinywa njani ukuthi ungamemetheki. Bathe ukumemetheka kwaleli gcikwane kulakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaningi ikakhulu ngesikhathi somqando osuqalile emhlubulweni waseYurophu. Ngakho ke zikhuthaza umhloko kahulumende yeBrithani umnumzana Boris Johnson ukuthi avale yonke into aqinise iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele isitudio 7 eLondon, igama lami nguEzachisa Sibanda.
Abachuchisi ekuthonisweni kwecala eletheswa umkhokheli wenhlanganiso yaba kumsebenzi wokwemba iZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya vathi akumelanga aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili ngoba imizamo yokuphuma elizweni legolide elilesisindo esikhulu kangako yebusela bezinga laphezulu. Umantshi umnumzana Ngoni Nduna uthi uzakupha isinqumo sebheyili esokuthi uRushwaya akhululwe kumbe hatshi ngolwesihlanu. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Lokhu kumangalisa abaningi akade sebethuswe isinqumo esithethwe ngabachuchisi izolo lapho akade sebebonakale bengaphikisi ukuba aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili. Abachuchisi sekuthonisweni kukaRushwaya ngumnumzana Karutso Ziyaduma encediswa nguCharles Mchemwa. Ekhuluma lento lezindaba emthethwandaba kamantshi weHarare, igcotha likaRushwaya umnumzana Charles Zwete uveze ukuba umantshi uzakupha isinqumo sakhe sokuba uzakwamukela isicelo sokumdolisa imvumo yokuhlawula ibheyili loba hatshi ngolwesihlanu.
Siqale ukungena emthethwandaba lamhla ekuseni uhulumende osele ukuba usegugule isicelo asenze izolo mayelana nesicelo sethu esebheyili.
Uqhubeke esithi bathemba ukuba uRushwaya uzaphiwa imvumo yokuba athoniswe esuka ngekhaya.
Uhulumende usitshele ukuba uguqule lolu daba ngenxa yezizathu azifake phambi kwedale. Siphikisane lakho lokho kodwa umantshi uthi uzasitshela isinqumo sakhe ngolwesihlanu.
UZwete uphikise ukuguqulwa kwesinqumo sayizolo esithi udaba olufanayo ngomnyaka ka-2017 uhulumende wapha omunye umuntu imvumo yokuhlawula ibheyili kungela sizathu sokumupha loba ukuthi anitshelweni. Kodwa umnumzana Ziyaduma utshele idale ukuba uhulumende ucine ecabanga kabili wabona kufanele ukuba uRushwaya ancitshwe leyo mvumo ngoba kungumlando kahulumende hatshi omunye umuntu ukuba umuntu aphiwe ibheyili loba hatshi. Uqhubeke esithi isizathu sakhe sokuthi ancitshwe leyo mvumo yokuthoniswa isuka ngekhaya esithi uRushwaya ngomunye wamasela atshontshela ilizwe esithi indlela abefuna ukuphuma legolide ngayo iyethusa. Umthethwandaba utshele ukuba uRushwaya wathatha imizuzu emine kuphela ukuba akhangelisise ukuba uthweleni ngesikhathi esenkundleni yendizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Izolo isinqumo sabachuchisi sokuba bengaphikisi isicelo sakhe sebheyili sitshiya abaningi sebebambekwa ngaphansi besithi siveza sobala ukuba usebenza labantu abakhulu kuhulumende. uRushwaya ubotshwe enkundleni yeRobert Mugabe International Airport ngemva kokufunyana elesi sindo samakilogram ayisithupha selitshe eliligugu legolide. Nxa engafunyanwa elecala ulakho ukugwetshwa ukuhlala iminyaka emihlanu esejele epika. Kusenjalo umantshi labahluleli bemadala emthethwandaba balobe incwadi kumongameli Emmerson Mnangagwa besola umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba besithi uphazamisa umsebenzi wabo. Encwadini le abayithumele kumongameli bathi umsebenzi wabo sebenza besevalweni ngoba besesaba ukuxotshwa imisebenzi nguMalaba. Lokhu kuza ngesikhathi ababandla aphikisayo besethisa uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF ukuba baphazamisa umsebenzi wemithethwandaba. Ekhuluma edale lephalamende umphathintambo ogqatsha lwezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthekala lwazi ngincwadi elotshwe ngabomantshi labahluleli laba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
abantu asebefika phose isigidi eziyisikhombisa 66 million asebevote kukhetho lwemelika phambilini kosuku lokuvota komuntu wonke mhlaka 3 ngeviki ezayo. Inhlolisiso enziwe University of Florida iveza ukuthi banengi kakhulu abatsha abavota kukhetho lolu lonyaka nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016. Kukhetho lukamongameli kuncintisana umongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, umnumzana Joe Biden owama-Democrats, umnumzana Howie Hawkins okubandla le-Green Party, unkosikazi George Jorgensen okubandla le-Libertarian Party, labanye abagoqela umculi uKanye West. Asizweni umnumzana Busani Mbuso Ntini, lo nkosikazi Priscilla Ndlovu, izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika, bexoxa loGibbs Dube.
Kanye West abekufakwe eLouisiana kodwa uyabona ukuthi ungene vele yena engeniswa ngama-Republican wenza ukuthi ethathe la mavoti akaBiden abantu abamnyama kwistate yeLouisiana. So i-strategy kwezinto wakhona ngamakhahlela nje afakwayo, abaningi bakhona abafakwanga laphana ukuthi kundevele bakwazi ukuba le chance, bafuna ukuthathela amavoti nje ikakhulu ma-Democrats. Bafuna ukuthathela uBiden amavoti athile. So ngesikhiwa thinki singathi kule strategy ekhona eyenzakalayo.
Kodwa siyasebenza yini i-strategy zenaso?
Sokuthiwa ngama-voters ukuthi alolwazi olunganani duwe kimi ngokwami, hhayi kungeke kwasebenza ngoba xa ngikhayela i-ballot vele mhlambe ku-ballot ngimazi into engiyamdinga ku-ballot. So kanti bakhona engxa abanye kumbe abathanda ukukhanya West kakhulu abazwani njengibona bethi kodwa ngibhotele umuntu onjengokhanya West, kodwa umuntu ovele ukwazi akufunayo empilweni ambone ungamphambanisa lokho.
Ye nkosikazi Ndlovu, ngena khonapho mama, utsho ukuthi wena ngokubona kwakho ubona ani bolaba basebengeni abanye bazakwenzani?
Ngilekele laphezu kwalapho okhulume khona ubaba ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bafunani and bayakwazi ukuthi ukhanya West udingani. UKanye West udube ngokuthi yena lingananzela ukuthi wazama ukuthi akhampeyini ihambe phala. Lapha khale khona ekhampeyini North Carolina neSouth Carolina, ungubani upresident ozavotela uKanye West? And okuhle yukuthi abangane bakaKanye West abalaye kwi-music yabo bazamile ukuthi bamchaze abantu abamnyama ukuthi yena uyiplanti nomuntu othengiweyo. Ulungile khona phana ukuthi ayencedisa i-Republican Party. Mina mfuna ukuthi ngikhulume enye into futhi ngama-voters e-America okumele sinanzelele kathesi. Kule age endala kulami engangomama wami ama-voters akhulileyo la ngabantu abadala, yilabana abantu abakhula ukuthi ngikhaya nxa sasiyizaphu siyizaphu kumbe nxa sesasiyizani siyizani and bavota ngaleyo ndlela. But sesikhona thina abanye siyazama ukuthi umuntu omdala ukuthi ayikhangela iwokuzizani, but izani zinolonga zizani, i-Republican zinolonga doesn't stand for your i-vote yabo. Ngikunike i-example yokuthi abantu ama-Republicans abaphuma ku-Trump, instance ama-evangelicals, andosazi njengabantu abavotela i-Republican Party. And the Republican Party labantu be church relationship yabo ne pro-life. I am pro-life too, but I'm saying ukuthi nxa ngi pro-life, why is your pro-life business for some bodo ongakazalo? Nxa esekhona emhlabeni esephilile ngumuntu uyanolonga pro-life. Uyavumela ukuvalela abantwana emathejini. Uyavumela ukuthi umuntu angabulawa nje ukufa komuntu, umuntu uyafa mahlayana. So abantu they are changing.
Love kungunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eWashington State exoxa endawonye lomnumzana Busani Mbuso Ntini ohlala eNew York. Bebelo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ku Facebook kukhasi le VOA Ndebele. Ulaisto kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana zithi zikhathazekile ngemigoqo elokhe ikhona phezu kokuvalwa kwemingcele ngesikhathi se-COVID-19. Zithi lokhu kulakho ukwenza zehluleke ukuyafika ekhaya ngekhefu leKhisimusi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje amazwe afanele South Africa kanye leZimbabwe esekethi seziqondiso zokuvalwa kwelizwe emzameni yokuvimba umemetheka kwe-COVID-19 ngokuvula imincele eleBotswana lethi abangena elizweni bazaqhubeka bevalelwa bodwa okwamaviki amabili kuma-quarantine centers kuyindlela yokuvimba umemetheka kwaleli gciwane. Abavalelwa endaweni ezitheneyo bebodwa ku-quarantine kumele behlawule ingxenye yendleko yokugcinwa endaweni lezi, kukanti urhulumente weBotswana ukhipha enye ingxenye. Umgoqo lo ulakho ukwenqabela iningi labeZimbabwe ukuthi bayehla aba ikhefu balesihlobo labangani ekhaya. Umnumzana Sifa Sithuma ohlala eHabron uthi isifiso sokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu leKhisimusi sikhona kodwa kukhona okubakhathazayo.
Ya indaba yamabhoda leyi it's long overdue, so kumele ilungiswe. Abantu abaningi lapha sithiwe isihlobo kunenge okonakaleyo emakhaya. Okokuthi ukuthi kuphela umnyaka ngkosi belapha la ngo-December. Bona ngathi vele kungaba into enzima kakhulu.
Uthuma uqhubeke esithi udaba lokuthi abantu bavalelwe endaweni esifanele emahoteleni belinde impumela yokuhlola ukuthi kabala COVID-19 layo iyabaphazamisa kumele ikhandisiswe. Uthi kungaba lokufohlela elizweni ongekho emthethweni uma umthetho ingayekethiswanga.
And then enye into futhi engibonayo ezaba ingozi xa kungasavulwanga amabhoti, ayisibo bonke abantu abakuleli lizwe abadlula kuRamakhwebane. Yabona? Labanye ababuya ngendlela zabo ezinjalo zingahlanga, but babuya bafika babuyela futhi. Endinqa bona kungagcina kungavulwanga abantu sebesebenza ama routes abo nalawo bavela bangena ngawo, ukuthi number one indaba ye testing iyabivele isibypassiwe. Akusela umuntu uyatestwa engena ephuma or ephuma engena.
Umnumzana Andreas Sibanda uthi udaba lokuvalelwa amaviki amabili olwe-quarantine lulakho ukudondisa iningi elifisa ukuya ekhaya.
Umbiko wokuvulwa kwamabhoda uthakazelelwa ngabaningi, kodwa osekuhlupha kithi thina abahleli kwele Botswana yikuthi nxa uzophendula imithetho elapha ithi kuzamele ungene uhlale ku-quarantine for 14 days uzibhatalela njalo ukuhlala ku-quarantine. Lokhu sekuhlukuluze abaningi, lembuzo isiba khona ukuthi umuntu engahamba kumbe engahambi.
Ele Botswana lona lithi lizaqhubeka likhanyela isimo se-COVID-19 ngaphambilini kokuthisa isiqondiso esiphathalene lalo mkhuhlane. Inani labantu asebebanjwe le-coronavirus liyalikhuphuka seliphose lifike inkulungwane eziyisithupha i-5923 sekubhubhe abangamashumi amabili lanye i-21. Kuqala ngesonto ele Botswana libika ukuba lizavumela izethekeli ezizwa elizweni ngendizamtshina eqhatshiweyo i-chartered plane bezobuka indawo ezitheniwe ezikhangayo emzameni yokuvimba ulahlelwa imali eningi yakwamanye amazwe ungaphazamisa umnotho welizwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumente weMelika. Ingxabangxoza yavikeka kumanyano we-United Nations ngomvimbitho lapho ele China lona elidume ngokungahloniphi impahla yabanikazi kumbe ama-intellectual property rights elehluleka khona ukungena esikhundleni sokuba ngumkhokheli wenhlanganiso elondoloza amalungelo abanikazi bempahla etshiyeneyo e-World Intellectual Property Organization.
kodwa ngokusweleka kwenhlanhla kulesehlakalo esibi esisuke senzakala ku-United Nations ngomfumfu. I-General Assembly yavota ivumela amazwe aziwa ngokwephula amalungelo oluntu afana layo iChina, iRussia leCuba ukuthi abe ngamalunga e-Human Rights Council. Lokhu kwachiya abalwela amalungelo oluntu bebambe owangaphansi. Uluwich Abono owe Human Rights Watch wazwakala esithi amazwe adume ngokwephula amalungelo kamelanga angene ku-Human Rights Council. UHilenua owenhlanganiso ye-United Nations Watch yena wachaza lokhu njengesehlakalo esibi kundaba zamalungelo kaZulu. Kugwalo lwalo olusanda kuphuma ugatsha lwe-US State Department luveze izehlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu kwele China ezigoqela ukuboshwa mahlayana kwabokholo lwesi-Muslim e-Xinjiang. Kwele Russia, i-State Department yathola kulokubulawa lokubotshwa kwabantu mahlayana lokwephulwa kwamalungelo oluntu achiyeneyo. E-Cuba khona okulilizwe lapho amapolisa aphatha kuZulu ngesandla esilukhuni abezomvikela bafunyanwa besethusela njalo betshaya abalwela umbuso okhululekileyo. Abantu abavunyelwa njalo ukubuthana ngokuthanda kwabo. Isibopho se-UN General Assembly number 60/251 esasungula i-Human Rights Council siphoqa amazwe ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu okwezinga laphezulu. Ukukhethwa kweChina, iRussia leCuba lonyaka kanye leVenezuela nyakenye kuveza ukuthi i-Human Rights Council iyisithunzi nje ayiwenzi umsebenzi eyawubunjelwayo. Kumbiko wakhe unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uveze ukuthi eleMelika liphume ku-Human Rights Council ngo-2018 ngenxa yokuthi ikhansili le ibandlulula ele-Israyeli lokuvumela amazwe ephula amalungelo oluntu ukuthi abe ngamalunga ayo. UPompeo uthe iMelika ingakaphumi kulikhansili yakhuthaza amazwe angamalunga e-United Nations ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa likhansili ngokuphuthuma. Uthe ngokusweleka kwenhlanhla ayilalelwanga leyo nkuthazo. Ukukhethwa kwalawa mazwe lonyaka kugcizelela isinqumo seMelika sokuphuma ku-Human Rights Council ukuze isebenzise ezinye indlela zokulondoloza lokuvikela amalungelo oluntu. Kutsho uPompeo yena ophethe ngokuthi ukuzinikela kwethu kundaba zamalungelo kubekwa sobala lugwalo lwe-United Nations Universal Declaration of Human Rights kanye lezenzo zethu. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abatshutshisi kucala elethiswa umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya bathi akumelanga akhululwe ngemali yesibambiso ngoba icala alethiswayo lilikhulu kakhulu. Sokulabantu asebefika phose izigidi eziyisikhombisa 66 million asebevote kukhetho lweMelika phambilini kosuku lokuvota komuntu wonke mhlaka 3 ngeviki ezayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni ngo-fast 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.